Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 31 ngombimbitho 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina le program isize kakhulu ukuthini isinikeze amandla ukuthi ngibe kwazi ukuthi ngilayo inkululeko ukuthi ngikhulume like freedom of speech lokuthi ngikwanise ukuthi ngikhuthaze abanye ukuthi ukukhuluma khona okusenhlizweni kwawo ulilungelo lwabo and futhi uzobasiza futhi nxa sesingena kukhetho lololuzayo futhi
abasakhulayo bakobulawayo abedlula amakhulu amathathu lamachumi amahlanu lamhlanje bathole izicoco zokugqiba izifundo zombuso okhululekileyo ezedemokrasi lamalungelo abo.
Into ade vele sebeyenza uke ngomunye wabantu akade bekhusela eceleni umbilo lo othi wona kube le vote of no confidence nguZuma. UZuma onguye ongum-appointile okutshengisela ukuthi usengama-divided loyalty lomuntu.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma sexothe umsebenzi umphathintambo ogatsha lwezemali kanye labanye abaphathintambo abambalwa okuyinto esidabule phakathi ibandla le-ANC. Kuwoza Fridays leqembu le-ibutho likaKristu lona elisanda kwethula idlalade lalo lakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bakobulawayo abedlula amakhulu amathathu lamachumi amahlanu lamhlanje bathole izicoco zokugqiba izifundo zabo zombuso okhululekileyo ezedemokrasi ngaphansi kwenhlanganiso ye-Contemporary Affairs Foundation esekelwa inhlanganiso ye-United Nations Democracy Fund. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ngemva kwemfundiso ejulileyo abayithole ezifundweni ebeziqhutshwa inhlanganiso e-Contemporary Affairs Foundation i-CAF okweminyaka emibili abasakhulayo laba baveze ukujabula. Umqondisi we-CAF umnumzana Innocent Batani Ncube uthe bekungalula ngesikhathi esungula lolu hlelo ikakhulu ekutholeni abasakhulayo abaphila lobugoga abangamachumi amahlanu ekhulwini.
Sisebenzise labantwana abangamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha esingathi 360 njalo sithole abagogekileyo abantwana abathi 15% kodwa into esihluphileyo ukuthi bekunzima ukuthi bathole ngendlela zokuthi abazali abanye bengafundi baphatheke kulezi zinto kodwa ke hayi iyenzile zile ngoba even lo mntwana onguye ocinise nqoba ngumntwana oyinkazana okusinike igunya lokuthi hayi kusho ukuthi besenze into enhle.
Osakhulayo uMillicent Nyathi othole isicoco esiphezulu ukwedlula abanye uveze ukujabula kanye lokubonga inhlanganiso ye-CAF ethi usesazi amalungelo akhe lokuthi uqonda kuphi lapho ethe wabhekana lenkinga ezidinga usizo.
Mina le program isize kakhulu ukuthini isinikeze amandla ukuthi ngibe kwazi ukuthi ngilayo inkululeko ukuthi ngikhulume like freedom of speech lokuthi ngikwanise ukuthi ngikhuthaze abanye ukuthi ukukhuluma khona okusenhlizweni kwawo ulilungelo lwabo and futhi uzobasiza futhi nxa sesingena kukhetho lololuzayo futhi ngoba there is a lot of democratization that is going to be needed kusikhathi lesisizakiso. So uhlelo lonke lolu lungivula amehlo futhi ukuthi ngibe kwazi ukuthi ama-channel ayiwo esiwathathayo njengabentanga njengabomama abesintwana yiwaphi ukuze lathi yenze sikhanye sinanzeleleka ngoba isikhathi esiningi bekungala inclusiveness esikhuluma in the disability sector even labo mama.
Omunye njalo osakhulayo owenze lezi zifundo uSipho Senkosi Ncube ophila lejwabu elilombala ongaphelelanga oyi albino Uthe uhlelo lumncadile njalo usesazi ukuthi noma esiya ekhethweni uzakhetha umuntu onjani.
Ekwezinye indawo bengakwazi ukuthi umbani osebenza khona in terms of abo councillor namanye ama stakeholders awenjube bengawazi. But okwakathesi sengiwazi lanxa sesavota kathesi nyabe sengikwazi ukuthi ngivotela bani uzanceda ngalokhu lalokho.
Uthungamirai Magwidi othole isicoco sesibili laye uveze ukujabula ngakufunde kulolu hlelo.
I-project le-CAF insiza ukubana ngibe yi-active member of community yami. Lokho ngikusho ngoba karesi sengiyilunga lama-youth games, committee member ama-youth games, njalo sengiphatheke enhlelweni ze-community. Ngikhona futhi kwenye i-program yenye i-organization yami inxusa intsha ukubana iphatheke ekuvoteni.
Omunye njalo osakhulayo u-Precious Nyoni ophila lejwabu elilombala ongaphelelanga oyi-albino uthi uyathokoza ngale mfundiso ayitholileyo ngoba okwamanje akaselamahloni okuphuma phandle akhulumisane labentanga yakhe mayelana lenhlelo ezihlukeneyo ezisesigabeni sakhe.
Ingcete ngokuthi bengakwanisi ukuphuma lami ngiyokhuluma nabanye phandle, but khathesi sengikwanisa lami ukuthi ngingene ezintweni ze-community ngifundise lamabanye.
Iningi labasakhulayo laba bakhulume kakhulu ngezokuvota besithi yinto esilelayo kubo ukuthi bayifundiswe ezweni lonke jikelele. Isilinganiso sabasakhulayo eZimbabwe siyedlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70%. Njalo yibo abakhangelelwe ukuphatheka ngobunengi ekhethweni kumnyaka ozayo. Ngakho-ke sokusungulwe inhlelo ezithile zokubahlomisa ngemfundiso yokuthi baphatheke ekuhlelweni kwelakusasa labo bangameleli okuyabe kuvela kunkokheli sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma sexotshe umsebenzi abaphathintambo bakarhulumente wakhe abalitshumi lanhlanu abagoqela umphathintambo wezemali umnumzana Pravin Gordhan, kubika uBenedict Nhlapho.
Noba njenguquko enziwe ngumongameli Zuma kumalunga edala labaphathintambo ibikhangele lunga abaningi, ingcitshi kwezombusazwe lezomnotho zithi yinguquko ezatshiya umnotho welizwe uguqe ngamadolo. Kule nguquko kuxotshwe umphathintambo wezemali obesenza umsebenzi oncomekayo kakhulu. Esikhundleni sakhe kufaka umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba owaziwa kakhulu ngokusekela umongameli Zuma. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Justice Malala uthi ikusasa elizwe isibuvilibana.
South Africans must know that their country is captured, their president is captured.
Izizalwane zakuleli kufanele zazi ukuthi ilizwe selithunjiwe. Umongameli walo usethunjiwe njalo kayikho into ezothuthuka, konke kuzabhidlika.
Njengoba kucatshangelwa ukuthi kulezalwane zeZimbabwe esifika izigidi ezimbili kwele South Africa, lazo zizathintwa kakhulu yile nguquko. Kusethula isimemezelo senguquko lesi, amabhanga ahlala ahlekelwa ngamarandi angamabhiliyoni angamachuma isishiyagalombili lesithupha 86 billion rands emkambo wemali. Irandi lalo lilahlekelwe ngamandla ngemva kwalesi simemezelo. Ingcitshi kwezomnotho zithi leli nyathelo liza kwenza kube nzima ukuthi abasungula amabhizimusi beze kwele South Africa ngenxa yengxabangxoza esibangelwe yile nguquko. Ezinye ingcitshi zithi kungenzeka labanye abalamabhizimusi kuleli bawase kwezinye indawo lapho abacabangela ukuthi inguquko enje kayiphomba ukwenziwa kungela zizathu ezibambekayo. Ingcitshi kwezombusazi unkosikazi Judith February uthi akekho umuntu oselizweni ongasoke athintwe yimpumela yale nguquko.
Is prepared to jeopardize our economy and our financial.
Umongameli Zuma uzimisele ukufaka umnotho ezemali lekusasa yelizwe engozini. Konke lokhu ukwenzela ukusuthisa izifiso zabangane bakhe kanye lenjongo zakhe zenkohlakalo.
Enye inguquko esijeyizalwane zeZimbabwe zingazi ukuthi iyozalwa nkomoni ngiyokususwa komphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba wangena unkosikazi Hlengiwe Mkhize. Umnumzana Gigaba ubephakathi kokuhluza udaba lokuthi kuza kwenziwa njani nxa amaphemithi ezethu esiphiye ezalwane zeZimbabwe ezifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili ephelelwa isikhathi ngompalakazi lonyaka. Noba nje inkulumo zikagigaba ngalolu daba bese sipha ithemba kuzalwane zeZimbabwe elokuthi mhlawumbe zizakwengezelelwa iminyaka. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Tony Drinkwater uthi ukungena komphathintambo omutsha sekwenze leli themba lafiphala.
Lo mama ongenayo omusha asimazi ukuthi uyisima kanjani nokuthi inhlelo zakho uzosihlela kanjani ngoba ugigaba usishiye endleleni bese sinethemba ukuthi mhlawumbe singakhulumisana sizwane sibe neway forward kodwa ke okwamanje asikwazi ukuthi sizoyiqalapha. We hope ukuthi uzofika take over lapho ugigaba ashiya khona.
Kulokhu sabela njalo ukuthi njengoba uhulumende weSouth Africa efuna ukubonakala edala amathuba omsebenzi ngesikhathi kulungiselelwa khetho luka-2019 kungenzeka umphathintambo omutsha enze kube nzima ukuthi abakwamanye amazwe basebenze lula kuleli. Kusenjalo inguquko kamongameli Zuma kumalunga edale labaphathintambo isilethe ukuphikisana okukhulu ebandleni elibusayo ele-ANC. Unobhala jikelelo lebandla umnumzana Gode Mantashe uthi akavumelani lalinguquko ngoba esithi ucabangela ukuthi umongameli Zuma uyithethe kwabanye abantu abangekho kuhulumende njalo abangekho kuleli bandla. Umsekeli kamongameli umnumzana Cyril Ramaphosa laye wethule umbiko esithi ukuxotshwa umsebenzi kwamphathintambo ogatsha lwezemali yinto engalunganga njalo angasoke ayemukele. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Kunjalo nje ukuxotshwa kukamnumzana Gordhan sokuthiye ibandla le-ANC lizamazama njalo kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaZuma lezinye iziphathamandla eziphikisa inyathelo lakhe. Iziphathamandla lezi zigoqela umsekeli kaZuma umnumzana Cyril Ramaphosa yena ophume emsakazweni namhla esithi kavumelani lo Zuma ngokuxotsha umnumzana Gordhan. Ukuvukela uxolo uZuma uxotshe uGordhan esithi obehlangana labantu abazama ukugenqula umbuso wakhe. Ukuvukela umbuso isizathu esisetshenziswa kakhulu libandla leZANU-PF ukuxotsha abantu abafuna umgabe etshiye intambo zombuso abafana lonkosikazi Joyce Mujuru. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
UPravin Gordhan into ade vele sebeyenza ube ngomunye wabantu akade bekhusela eceleni umlilo lo othi wonaka kube ne-vote of no confidence kuZuma. UZuma onguye om-appointile okutshengisela ukuthi uselama-divided loyalties lo muntu ngoba umuntu ngapha onguye om-appointileyo omxhasileyo wamtshela ukuthi wamthuma ukuthi sebenza uthi akasebenzeli ilizwe singakhohlwa baningi abangasebenzeli ilizwe usebenzela lo om-appointileyo ngoba um-appointile wabomba i-team wathi u-part of i-team nxa ungaseko part of i-team kutho ukuthi usukenza okuphambene lesivumelwano se-team sokuyi-security issue sowuphakaxotshwa. Nxa sikuqathanisa lokwezimbabwe kwehlukene ngoba ezimbabwe uproblem ekhona vele yikuthi lesisekelo sombuso so olizwe sangkhona vele asikaze salandelwe eZimbabwe. Singakaze silandele sinjalo eZimbabwe vele siyakwazi ukuthi abantu izanu ihlale bahlukumeza siyazi yabulala abantu baba baningi ibabulala nje ngokuthi kungavuka kusasa ukuthi uzwakala ngani unuka njengomthengisi uyabulawa. So siyakwazi eZimbabwe kunjalo but kunzima ukuthi kuthathanise into kaZuma eyenzeke eSouth Africa nale eZimbabwe. Into le yehlukene kakhulu ngoba vele ngendlela ekadibhathwe ngayo ngoba uPravin Gordhan bekumele ukuthi ngabaxoshe kudala abantu laba into kade beyenza.
Kodwa umsekeli kaZuma uBabu Ramaphosa uthi kavumelani lokuxotshwa kukaGordhan ngoba uthi laye wake wetheswa icala elifanayo elokuzama ukuvukela umbuzo ngubabu Thabo Mbeki. Ngakho uthi lecala eletheswa uGordhan leli akulacala elikhona ngamanga nje.
Lo umuntu okhuluma ngayo uSizwe Ramaphosa angithi uSizwe Ramaphosa nguye siyamazi nguye lo osebenza labelungu i-Lomnin mine okuleyo khona ama-miners nani abamnyama uSizwe Ramaphosa lamashezi laphana ongomunye wabantu abaphambili kwangkhona vele ngabantu esingathi ngesilungu ama-handlers abo ngabelungu ngabantu abasebenzela abelungu hayikhona abantu abansundu. Umuntu onsundu lokhu ekhohlakele ngoba lokhu ezibona engani ulabantu abamkhokhelayo esitsho uPravin Gordhan abangazibona into ngabantu abamnyama abazibona bona bengani bangabelungu.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwele bilithane. Kulive Talk namhla sixoxa ngenyathelo elithethwe ngumongameli wekwele South Africa umnumzana Jacob Zuma yena oqotshe abaphathintambo abalitshumi lanhlanu abagoqela umphathintambo wezemali. Kambe lokho kungenza kube le nguquko na kwindlela eleZimbabwe elidlelana ngayo lele South Africa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuqhamuka komkhuhlane we-Ebola kwele Liberia eminyakeni emibili edluleyo kubangele ukwehla kusilinganiso senyama yenyamazana zendle edliwa nguZulu kulelo lizwe. Ucwaningo olusanda kwenziwa ngabokulondolozwa kwezemvelo luveza ukuba isiqinisa imisebenzi yokuzingelwa okungekho emthethweni okwenyamazana zendle ngokuqedwa kwe-Ebola. Umongameli wekhansili yomanyano wamazwe ase-Europe, e-European Council, umnumzana Donald Tusk, uthi impilo yabantu kumele iqakathekiswe ukwedlula yonke into lapho sokuhlelwa ukuthi eleBhilitane liphuma kulumanyano we-EU njani. UTusk uthi kumele kunanzelelwe ukuthi izizalwane zamazwe ase-Europe eziningi zisebenza lokuhlala kweleBhilitane, ngakho kumele lingaphumi leziqondiso ezizaphazamisa impilo yabantu laba. Inhlolisiso esanda kuqhutshwa ngabenhlanganiso elwela amalungelo lenhlalakahle yabantwana eZimbabwe National Council of the Welfare of Children iveza ukuba iningi labesifazana abasakhulayo babanjwa ngamandla okungena emsebenzini yokuthengisa ucansi ngenxa yobuyanga obubangelwa yikubhidlika komnotho. Kubika uMavis Gama.
Abenhlanganiso esebenzisana loZulu babekuhulumende umlandu wokwehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe osokudale ubuyanga obukhulu elizweni laqansa inani labaphila ngokuthengisa ucansi. Le nhlolisiso eqhutshwe ngokusebenzelana lenhlanganiso ezibalisa AN National AIDS Council le Progressio iveze njalo ukuba iningi labaphatheka kwezokuthengisa ucansi kungamantombazana amancane okumele ngabe basesikolo. Kodwa ngenxa yokuswela imali basuke behluleke ukwenze njalo bagcine sebengabaphatheka kundlela ezingalunganga zokuziphilisa. Omunye wabaphatheke kule nhlolisiso njalo ekhokhela uhlangothi lwezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-ZNCWC ngumnumzana Maxim Murungweni.
Sithole ukubana ukuthi abantwana 35.5% yaba engxenye yabantwana esibaqhumile labo baqalisa ukwenza khona umsebenzi wokuthengisa ezamacansi bephakathi kweminyaka engu-12 kufika ku-17. So kuyinto eyethukisayo esabizayo sibili okumele sisebenze ukuthi sinqabele. And then sithole ukuthi okuyimbangele ukuthi bentwana bethengise bathi bona ngenxa yokuthi bona abasayenelisi ukubhadala imali yesikolo njalo abasayi esikolweni, so bagcina nje sebethengisa emacansini.
Indlela kuphela engaluqeda loludubo uMrungweni ethi yikulungisiswa kwesimo somnotho elizweni uZulu athole kokwenza abantwana ikakhulu amantombazana banelise ukubuyela esikolo. Abomanyano wenhlanganiso esebenzisana loZulu owe-Crisis in Zimbabwe Coalition labo babeka uhulumende okhona manje umlando wokwehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe. Lokhu bethi yikho sekudale ubuyanga obukhulu kuZulu kwafuqa abantu uqhuba imisebenzi engaqedakaliyo njalo engalunganga ebalisa ukwanda kwabaphila ngokuthengisa ucansi. Isikhulumeli senhlanganiso le umnumzana Dumisani Nkomo uthi uhulumende okhona esehlulekile.
IZimbabwe ngenxa yokuthi ezombusazi asizibambanga kuhle sesithola ukuthi laba bafisa ukuthi balethe umnotho wabo eZimbabwe ama-investors abalakho ukuthi befake kumbe bebeke umnotho wabo elizweni lapho ngelamthetho khona, elizweni lapho amalungelo empahla, ama-property rights angahlonitshwa khona. So nxa sikhangela imithetho kumbe iziqondiso kumbe izimiso abathi ngama-policies and laws akhona eZimbabwe, awakhuthazi ubana sikhule siphumelele njengelizwe.
Lesi simo abenhlanganiso lezi bethi kasisihle ngoba sidala ingozi enkulu kwezokulwisana lokuvimba usabalaliswa kwegciwane lengculaza kanye lemikhuhlane yengulamakhwa. Uyakhuthazwa uhulumende ukuba adinge indlela zokuthuthukisa umnotho welizwe kuphathise ekwehliseni inani labesifazane labantwana ekuphathekeni kwezokuthengisa ucansi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umbukiso omkhulu wamabhizimusi aphathisa abatshatayo owe-Bridal Expo usungulwe lamhlanje eHarare wangenwa ngabakulibhizimusi kanye labantu makhaza benanza iminyaka emihlanu lombukiso usenziwa. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lombukiso ungenwa ngamabhizimusi aphatheka kumisebenzi yemitshato okugoqela anikeza izimota zokusebenzisa, alungisa amatende, anikeza ama-PA system lalungisa amaluba lamakhadi emitshato lokunye. Unkosikazi Sikhanyiso Faith Sontongwana ngomunye wabalungisa amaluba.
This year sifuna ukuthi sikhangele the earth. So we're saying we're going botanic. We're saying the green is the black. The new black is. Sifunukhamba echo, sifuna ukukhangelela umhlaba wethu. Instead ukuthi sibe siupollinate and doing amaya madeko lawa a pollinating umhlaba, we just want to have something a unique, something ethnic.
Umnumzana Mthuthuzi Msipho obukisayo uthi ulungisa okudingwa ngabaphatheka kulo umsebenzi labaqoqa imitshato ngaphansi kwebhizimusi lakhe ele Apo Events.
Esikwenza ikakhulu yikulungiselela abantu bonke ababe lemidlalo etshiyeneyo esukusela kuma-birthdays, singathi imitshato, ama-anniversaries, konke lokho. So thina sibuya lo konke okungabe kufunakala khonapho okuhlanganisela ama-tents okokuhlalela njalo lokucebisa, ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi ngalesi sikhathi bayabe bephathekile bengazi ukuthi babambe baphi bachiye ngaphi. So ngobungcishi esilabo siyabuya sibahlanganise sibenzele konke abangebakwafuna ukuthi ilanga labo liphumele kahle.
Uthi imibukiso enje inikeza amabhizimusi ithuba lokuhlangana labantu makhaza kuthuthukise imisebenzi yabo ngendlela engenza ukuba baqhubeke belungisa okuthakazelelwa nguzulu.
I-Expo le ilithuba elihle ikakhulu esikhathini sakathesi ukuthi abantu bayagijima lale lale bengazi ukuthi ezinye izinto bangazithola ngaphi. So siba yisikhathi sokuthi lapho ababuthana khona abantu abayenza into ezinhle kangaka bechiyene kanjalo, bayanika abantu isithuba lokuthi babuye bahlele konke abangabe bekufuna, bebona njalo bekwanisa ukukhetha okuyikho okusenhliziyweni yabo, baphume le nto eyodwa isendaweni inye.
Osakhulayo uLucy Gwese uthi wasungula umsebenzi wokulungisa amafutha amakha angasetshenziswa ngabesilisa labesifazane elungiswa kwele France sakusoma, kodwa sebona ibhizimusi lakhe selithuthuka okuthi sesenelisa lokunikeza imvuzo kumncintiswano we-Bright of the Year. UFaith uthi okuqakathekileyo kulumbukiso yikulaya abasakhulayo asebetshata ngokuthenga ngonanzelelo okokusebenzisa okulohlonzi ngalelo langa.
From Tabantu bebe self-conscious ngoba kule life after the wedding siyathenga izinto eziningi, sifuna ukuba lama flamboyant weddings at the end of the day. Kusasa sabe sifuna ukudla, abantwana bafuna ukufida, abantwana bazakuya esikole. We see ama brides and grooms, they spend almost 20,000 but after the wedding umuntu kalandla. So sifuna uku-encourage abantu ukuthi bekhone ukuseva, ngoba we have seen ama divorce asuka bekhona after the weddings, maybe sebahlale 1 year zida sibahambele. Abanye bayathatha ama-loan just to have this flamboyant wedding, but at the date thina siyabela ezindlu zethu bona basala bebodwa.
Kunanzwa iminyaka emihlanu yalomkhosi kuzenziwa idili lokunikeza imvuzo kumalukazana womnyaka ka-2016 kusasa e-HICC elizabe ligoqela ukudla, umculo, abacebisi ama-marriage counselor alaya abantu kwezomendo, labantu njalo bezenelisa ukudlala umncintiswano we-raffle ozanqoba ezatholake umvuzo wenkulungwane ezilitshumi zamadola $10,000. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
It was a friend.
kuwoza Friday lamhlanje sileqembu leibutho likaKristu lona elisanda kwethula idlalatela lo lakuqala elilesihloko esithi Ntambo Vimbile. Kubika uJoseph Njanji.
Themba lami likuwe Baba. Themba lami likuwe.
Iqembu lebutho likaKristu libunjwe ngomnyaka 1996 njalo liqalele enkonzweni ye St John's Apostolic Faith Mission etholakala elokitshini lelo Bhengula. Ngesikhathi libunjwa belibizwa ngegama elithi Botswana Boys ngoba umbono wokulibumba ufike ngesikhathi abaliqalayo bevakatshele elizweni leBotswana.
Khona ingoma enye esilayo ethi inzima lendlela. So nxa inzima indlela ifuna amabutho vele. So that's why sadinga leli bizo ukuthi silisebenzise ukuthi lisikhuthaze ukuya phambili.
Iqembu lebutho likaKristu lisanda kukhipha idlalade lalo lakuqala elibizwa ngegama elithi Ntabo Vimbile. Lona elile ngoma ezilitshumi ezigoqela yona okubizwa ngayo idlalade. Kukhona njalo ethi Wathemba Lami, ethi Yamanga, ethi Yeyi Wena Ndoda, ethi Khuleka, ethi Mwarindiye, ethi Masibamba Neni, ethi Vukani Bandlabo, ethi Lendoda Kayideli kanye lethi Dwala Lami. Umkhokheli weqembu lebutho likaKristu Edmond Mangombe ngwe yedwa olokhe ingxenye yeqembu leli kulabo abaliqalayo. Ikanti amanye amalunga ngabalisa umfowabo uSylvester, umqhelisi Mguni, uAjenda Maphosa, uSipho Moyo, ubutholozi Sibanda, ubukhosi Maseko, uNiki Saharu kanye loKhulekani Sibanda okungiyo khalela ingoma. Loba nje iqembu leibutho likaKristu libunjwe ngomnyaka ka-1996 belizicilela enkonzweni nje kuphela. Kodwa kuthe sekufike uKhulekani Sibanda yena okuwacula leqembu elilodumo kumculo wesicathamiya eleyimpumelelo Shining Stars wabakhuthaza ukuba bacindezele ingoma zabo.
Sijabule kakhulu ngoba besingakukhangelelanga okwenzakeleyo, kodwa kube kuhle kakhulu emehlweni ethu ngoba sesithengise more than 300 copies. Abantu balijabulele kakhulu, bayijabulele umculo wegospel.
Labo abafuna ukuxhumana leqembu lebutho likaKristu balakho ukubathinta ebulenjini ebhukwini lobuso kuFacebook phela ngaphansi kwegama labo elithi ibutho likaKristu, kumbe ku-email ethi ibutho likaKristu @gmail.com, kumbe kunombolo ezithi 0778-619-432, kumbe 0772-880-291.
Ihluphekile mina.
Ihluphekile, ihluphekile mina.
Ihluphekile mina.
Ihluphekile, ihluphekile
mina.
Ihluphekile, ihluphekile mina.
Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ibutho likaKristu lihlabela ke kamnandi ligqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asehlukaneni zihlobo esithandekayo, igama lami nguNtungamile Nkomo, azibe ophe magama wami.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.